Okwenzakalayo ukubotshwa kukaTerence Mokopi owenza icala ngo-2017 ebotshwa namhlanje esebotshwa namhlanje engikhona efunyanwa ele cala kuyadanisa ngoba umbuzo okumele sizibuze wona yikuthi ngemva kokubana enze lelo cala kuyini okunye ode ekwenza iwapha amanye amacala awenzileyo. Kuyahambisana nendaba kaHenrietta Rushwaya ukuthi bavalelwe ngemva kokubana betshontshele ilizwe begqile ilizwe imali ezingama-over 55,000 lamagolide. Okufuze sizibuze khona yikuthi bebeqala yini ukuthi engenise ifiweli ngesitsotsi soneso, ubeqala unkosazana uHenrietta Rushwaya laye ukukhipha igolide phandle. Yibo abantu abathuma bekhuluma bezenze bona abangamazimbabweni ukudlula wonke umuntu. Yibo abatshona besithi ilizwe leli bafuna ukulakha, kodwa uma ungathi uyakunanzelela yiwo amasela amakhulu yibo ababulala ilizwe. Bebe sebejika bezenze bona abathi ilizwe lidilizwa i-opposition, kodwa uma sekukhangele bonke ngabantu abahlanganelene leZANU-PF. Khonokho kuyabe kusenza sibe le mbuzo, yikho phela kuthethele isikhathi eside ukubana uTerence ngemva kweminyaka eyenze leli cala akukho akwenziweyo.
Kodwa ngeke yini sithi hayi ukuvalelwa kukaRushwaya lo Mokopi kuyaveza ukuthi uhulumende uyayilwisa mpela inkohlakalo?
Akulanto mina engangenza ngicabanga ukuthi uhulumende kamnanga kagulisana le-corruption. Ngiyabe sengidakwe yini? Akulanto engenza ngikucabangele lokuthi ukubotshwa kukaHenrietta loTerence sokusitsha ukuthi uhulumende kamnangako ulwisana ne-corruption. Uhulumende kamnangako ngabantu vele abahlezi bezitshontshela. Ungathola ukuthi bona labo kuyabe kuyikuthi nje sikholwe ukuthi kulento esisenziwa ngoba kakuqali ukuthi abantu iziphathamandla zeZANU zibotshwe kujike kuthiwa kuselacala kumbe umuntu hhayi uyabhadaliswa kancane. Abantu abasemajele ngabantu abangalamandla. Ungakhohlwa ukuthi inosi uChikore labokombirayi kangayi kulo mnyaka babetshontshe imali eziningi kakhulu kodwa baqhubeka beyingxenye yababusayo. Labona laba kambonti kukhona esingakujabulela.
Omunye efuzwayo engathi indaba okhuluma ngazo ezabochikore zindaba zakudaladala njengokukhuluma kwakhe uhulumende kamnankagwa. Omunye engathi hayi lo ngohulumende omutsha kayisuye lo owayekhona ngaleso sikhathi.
Ocabanga ukuthi lo ngohulumende omutsha okutshena into udinga ukuthi elatshise ingqondo. Ngohulumende omdala kamvutshe uthi wena u-Emerson wama-8 engavuka sengu-Emerson otshintshileyo. Lo o-Frederick Shava ababe besithi abantu besifa ngegugurawundi bekhulume into zabe zingalangqondo abatshontshayo ngesikhathi sewilovelo. Ucabanga ukuthi babe sebengophela ngizwanga ukuthi abaya e-church ukuthi betshintshwe indlela abakholwa ngayo. Ngabe mbentwanga abantu esezwa ukuthiwa sebesiye zinkonzo yonti betshintshe. Wonke umuntu olaphana kayanga kuyaseva ilizwe, iningi labo ngabantu abafuna ukuthi bezinothise. So umuntu ocabanga ukuthi izano lekhona intsha kangikwazi ukuthi kuyini okutsha. Izano kanti kwaphuma nje umgabe kuphela kodwa kwaziqhubekela. Akulanto etshintshileyo, batshontsha, bayabulala, balokhu besenza khonokho ababekwenza lakudala lanini lanini. Okuluhlupho nje ukuthi sasuka saba labantu abayizithutha ababaphikisayo babancedisa beganga betshaya ikhulu amasotsha ebeyasebenzisa ukutshaya ikhulu. Kodwa akulanto esingathi intsha ezanwini yama-80s, ezanwini yabo-90, ezanwini ka-2000 kulokhu kuyizanwe naleyana embi eyenza konke ukuxhwala.